kulohlupho lapha. Abantu abadala bakhanye ngani impilo yakhona ayibi inhle ngoba they are not even recognized ukuthi njengamanye amazwe ukuthi ngabe bayathola ngokuncinyane kokuthi inyanga nqayiphelile kumbazuzu ukuthi athenge impuphu. But akukho kulokunye okuluhlelwanyana nje okukahulumende of few people bayazuza okungama $50 e-welfare. But abalutshwana iningi lakhona kabazuzi lutho.
Babanyoni, singathi ubona njani ngabantu asebekhulile khonapho lapho khona?
Abaningi bangikhona asebe-relaya ngokuzithengisela amatomatisi ukuziphathisa ngenjalo. Kanti-ke njalo abanye bakhangelela abantu abakhulileyo ukuthi bancediswe ngabantwana mhlawumbi ababe bengaphandle kwamazwi kakhulu ngoba yikho okutholakala khona imisebenzi. Ngathi lapho elizweni lakithi imisebenzi sesephansi sibile kakhulu njalo amafema avalwe kakhulu. So ngaleyo ndlela nabo abakhona abantwana ufica wonke ukuthi segcwele idorobho lonke ezama ukuziphilisa ngokuthengisa.
Pho-ke manje nxa bekusimo esinjalo Nkosikazi Mlalazi kuphile kanjani?
Akuphileki baba. Yikho nje kade ngikubeka ukuthi kunobunzima lapha ukuthi ubaba Nyamuzwa ubaba Unyoni lapho nxa esithi abanye baphila ngokuthengisa. Laba abaphila ngokuthengisa yilaba abasesengani baseselamandla okuthi umuntu avuka gijime aye emakethe. But kuba khona abanye vele abangaselamandla abangaselalisiyo ukuthi bayefika ezindaweni. Okokuthi lo bengaze evelelwe ngumonakalo sithi kumbuseshonelwe ngumntwana kuba luhlupho olunye olumangalisayo.
Besibona nje izolo kade kule ndawo ezinjengentembeni lapho abakhulileyo abakade besiya khona. So kumenjani kade sibabanyoni?
Ngombono wami mbonani lapho bangagcwala entembeni khona ngale kodwa ngumumo welizwe lethu lapha ukuthi imisebenzi iphansi nemali asilayo ebiza thina lapha elizweni nemali yonaleli igcwele esilisebenzela lapha vela kalibambeki lise liphephuke ngaleyo ndlela bangaze baye khona ngale mbonani kuba lo mumo wokuthi kuba le-limited number. Ngaleyo ndlela iningi labantu sibilili lokukhathazeka njalo lokulamba ezindlini lapha.
Ye ngibuye kuwe-ke Nkosikazi Mlalazi, pho-ke kumele kwenziweni ukwenzela ukuthi kunakekelwe phela abantu laba asebekhulile? Siyakwazi ukuthi basebenzele ilizwe kakhulu, kuthiweni pho khonapha?
Njengama-councillors siyabe sizama ukuthi ngaba badala bona laba over ma 65 years and above ngabe bayazuza kuhulumende okuncinyane but akuzuzakali. Kuyehlula mntanami, angazi ukuthi ngingakubeka ngithi kuyini okubambayo. Njengokukhangela sikhangela kwamanye amazwe ama-neighbors ethu abadala they are recognized bayazuza something okokuthi loba kuyabe kubulutshwana at least half a loaf is better than nothing.
Yes, yamuzwa lapho Nkosikazi Mlalazi babanyoni. Nxa usukhangeleke akulasiko yini elingavuselelwa ukuze ethi phela kukhangelwe khonokho ukuthi abantu abasebekhulile bagcinwa njani?
Okunye okuyabe kusenzakala kakhulu engikubona kungenzakala khonokho kutsho ngumama ngihambelana lapho sibili ukuthi ngabanikwa khonokho okunani nanxa kungasomali kube nje lama-rations okudla ukuthi lina sibile selikhulile eli-above 65 zuzani ukudla ngenyanga lapho kuze lincedakale. Kathi-ke nxa kusemaphandleni kuyabe kube nayo kwakuthiwa yisiphala senkosi okuya kumele ukuthi baniwe umhlabathi kube sekuqhutshwa uhulumende akhupha ama-tractor balinyelwe kube sekuzuzaka kuleso siphala. Nxa kungasebenza kuhle ngendlela eyabe iqondile kungaphathisa lokholokho.
Ye Nkosikazi Mlalazi, kungeke kwaba lesiphala sikakhansila yini esingagcina sinceda khonapho?
Angazi baba, ngokukhulumisana ukuthi nxa kungadinga indawo. But into eyesuka ibe nzima ekhansilini ukuthi nxa sekuzuzakele indawo leyo abantu abadala kayisibona bokokuthi sengakwanisa ukuthi athone emile engadini elima kumbe senzani. Yikho lapho kuyaba kuba lobunzima khona. Ngaphandle kwalaba abanabantwana labazukulu njengoba umhlaba sowasihleka kangaka ukuthi abazukulu babe yibo abayabamba laphana abaselamandla abadala ngoba sike saba lengqoqo yona leyo abadala bakhanya besithi thina sigugile lamaqolo kasavume amandla okulima vele kasiselawo.
Bangeke balimelwa ngunyoni yini? Bangeke balimelwa ngudube labanye abaqinileyo phela?
nga ungeza ungaba le ndawo ebanzi yabe ikhethiwe mbili iplaza eyabe linikiwe kube sokuba nezisebenzi ezisebenza ukudla kwangkhona zingaphansi kogatsha oluthile mbeluba local government mbelwama-councillors kulinye kwabo laba abantu aba-ebhu ukusebenza besebenza ukudla lokhu kungatholakala lapha at the same time kunikwa labo abagugileyo kuthi bona abasebenza kwabo labo babe lokuhola okuthile lapho kuyacreate umsebenzi at the same time kusutha laba abadala.
Ye, vala-ke udaba lwethu nkosikazi Mlalazi.
Mina okunye ngiyabe ngikukhangelela ukuthi lina njengoba likhona ngapho ukuthi maybe engaye kulezinye inhlanganiso ezingathanda ukuthi nje zisize ngapha ezintweni ezike zabalwa ngubaba uNyoni okunjengokuthi nxa abadala bangazuza ukudla.